Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili ziku 13 hlangula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kunowesilisa odabuka kobulawayo obulewe umkhuhlane we COVID-19 osokwengezelele inani labantu ababulewe yileli gcikwane layafika kusikhombisa 7.
Labantwana bezikolo abakuma boarding abanye abahlala ngaphandle kwelizwe leli abavela kubo South Africa. So uyazibuza ukuthi abantwana laba bevuya lapha eSouth Africa amafigazayo ehayi abasoze bathelela abanye yini.
Silengxoxo lomgcini ingcebo webandla le-MDCT umnumzana Chief Ndlovu othi ibandla le-MDCT yilo elimele lamukele imali ephiwa amabandla ezombusazwe alenani elikhulu lamalunga edale lephalamende.
Yikho okusemthethweni, pho-ke mangabe sesikhuluma ngalokhu okungekho emthethweni siyabe sesiphikisana lesinqumo senkantolo.
Ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka ethunjwa ngabacatshangelwa ukuthi ngama-CIO. Ziyakhala izivalwane zeZimbabwe ngokuqonga kwentengo yokudla lomumo wezomnotho nje jikelele.
I-ecocase kayisasebenzi, abantu ba-confused, kabasakwazi okokwenza, kodwa ngezitolo hashi akusathengeki ngoba nxa isinkwa sikubo-$78 kusiya kubo-$80-something. Bangaki abantu abangenelisi ukuthi basithengele leso sinkwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lisa odabuka kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 osekukhuphule inani lababulewe yilumkhuhlane layafika kusikhombisa 7. Lokhu kuphume kumbiko wansuku zonke ogatsha lwezempilakahle ophathelane legcikwane le-coronavirus. Lumbiko uthi kulaba isikhombisa abatholakale belegcikwane leli izolo ngemva kokuhlolwa kwabedlula amakhulu amahlanu 574. Asebebhubhile kobulawayo sebebathathu eHarare babili. Unobhala kugatsha lukahulumende olwezokuqutshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ubike ukuba kulamapholisa amahlanu atholakale elegcikwane le-coronavirus. UMangwana uthi lokhu kukhomba sobala ukuba amapholisa lawo asebenza esengozini yokuthola leli gcikwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ukumbuza ukuthi ulibona lizamemetheka ngamandla na igcikwane le-coronavirus njengoba ezinye izikolo zivuliwe izolo.
Ulusizi ukuthi izikolo ziyavula umkhuhlane we-corona isimo sikhanya ukuqansa each and every day ama-figures etayaqansa. Uzananzelela ukubana silabantwana bezikolo abakuma boarding abanye abahlala ngaphandle kwelizwe leli abavela kubo South Africa. So uyazibuza ukuthi abantwana laba bevuya lapha eSouth Africa ama-figures ehayi abasoze bathelela abanye yini. Kodwa njengoba siyakwazi ukuthi uhulumende wethu ungani inkomelelo ihleli lodwa engabona one side, ungazozama ukumkhanya ukumbonisa ukuthi kulalokhu akalaleli ngoba bengikhangela amatitsha bekhala ngokuthi izinto ezazivunyelwene ama standards ewu asiwamithi ukuthi ngabe siyavula. Kodwa uhulumende wethu uthe akuyiwe phambili okungamangalisiyo ngoba vele uhulumende lowo kuyabonisa ukuthi umkhuhlane lo kawuthathi serious. Ungakhumbula inkulumo yakhiwa ngumama uMchinguri esithi izije ziseziphiwa amazwe angaphandle, yikho ubona lo munye esebotshiwe kodwa waphinda wakhitshwa ungu-minister of health laye esedle imali yomkhuhlane. So uhulumende wethu kuyatshengisa ngezenzo zalabo abakuhulumende ukuthi abawuthathi serious lo mkhuhlane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu bexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umgcinincebo webandla le-MDCT umnumzana Chief Ndlovu uthi ibandla le-MDCT yilo elimele lamukele imali ephiwa amabandla aphikisayo minyaka yonke. Phansi kwesekelo sombuso welizwe, amabandla ezombusazwe amele aphiwe imali kusiya ngokuthi ibandla liyabe lingqobe okunganani kukhetho laba lamalunga amangaki edalele parlamente. Kesizwe ingxoxo esiyenze loNdlovu.
Ngithanda ukuthi ngicacise nje ukuthi ibandla lethu le-MDCT lalingelinye lamabandla ayehlanganyele kulokhu okwakubizwa nge-Alliance. Kuyilo futhi elalilama MPs amaningi. Ngokunjalo alikho ibandla okuthiwa yi-Alliance elifanele ukuthi lithole imali. Ibandla elithola imali ngelethu ele-MDC njengoba uchazile nje ukuthi yikho okusemthethweni. Pho ke mangabe sesikhuluma ngalokhu okungekho emthethweni, siyabe sesiphikisana lesinqumo senkantolo. Ibandla le-MDCT lizabe liyithola leyo mali ngokufaneleyo njengokwenziwa ngamabandla wonke ayabe efanele ukuthi athole i-political finances. So asikho isidingo sokuthi senze okungaphezu kwalokho kwenziwa nje ngamabandla mangabe kufanele ukuthi bathole imali. Sizayithola ke imali ngokufaneleyo.
Manje wena njengo-Treasurer General ulamacebo ehlukene lalawo kade khona na ukuvuselela ibandla ikakhulu nxa sikhangele ukoma okukhona elizweni lapha, inhlelo uzabona ziphumelela njani?
Amacebo okuvuselela ibandla akhona, ngilethemba lokuthi mangabe sizimisele ukuthi sikhulise ibandla lethu nje ele-MDCT kufanele vele ukuthi sisebenze kakhulu ngokuzimisela. Angikho sure ukuthi kukhona okuqavile okuke kwenziwa phambilini ngamanye ama-leaders abe phambi kwami ekuthini sizama ukuthi sikhulise isikhwama sebandla. Kade kujwayelekile kakhulu nje ukuthi balindele imali yona le ephuma ku-political finances noma ngabe kulindwe ke mhlawumbe ama-donors. Kodwa ke ngokoma kwezinto ngithemba uyananzelela ukuthi abasekho abantu abale mali yokuthi babe bedonator. Ngokunjalo sokufanele ke ukuthi silibandla le-MDCT sibe namacebo ukuthi silikhulise ibandla. Akhona amacebo, yebo izinto zingathi zilukhuni elizweni, kodwa lokho akutsho ukuthi lamacebo ayaphela. Singabantu abajwayele ukusebenza kuma businesses, sizakwenza ukuthi siqinisekise ukuthi ibandla lethu liyazimela, liqine futhi likhule. Sithi siya ku-2023 sibe singabantu esilaso isikhwama esilungele ukuthi siye okhethweni.
Umnumzana Chief Ndlovu ngosaphethe isikhundla sikamgcinincebo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Jaye bandla lezano PF sichothoze owaye ngusikomiti wamapholisa umnumzana uGastini Juhuri ngamazwi akhe okuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlwengula umkakhe wayezithwele ngesikhathi sempi yenkululeko. Intsha le yenze umhlangano eHarare izolo yathi uJuhuri ukhanya engasaphelelanga ekhanda. Baphinda bengezelela bathi kumele aphenduke ekhaya azobhekana lemthethwandaba nxa ezibona emsulwa.
Yebo yebo yebo, umthakazo omuhle. Liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus, ikakhulu udaba lwenani lasebebanjwe yilesi sifo eZimbabwe elilokhe likhuphuka mihla ngemihla. Saphatha njalo udaba lokuvulwa kwesikolo ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwe-COVID-19. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo, izulukandaba uhlelo D-Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asanganeni lami uMike Hobe khona pa ku-Studio 7 ngo-8 ntambama.
ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka elokhu ethunjwa aphinde achaywe kabuhlungu ngabantu abangaziwayo. Leli bandla lithi isiphathamandla salo umnumzana Davidson Chamisa ngomunye naye obeke wathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ngesonto watholakala izolo eduzane lenjanji yesitimela eNorton. Ulalisiwe esibhedlela lapho ayelatshwa khona ngoba elimele kakhulu. Umnumzana Chamisa ongumgcinisihlalo wabatsha eGoromonzi South ubikwa ebotshwe ngomgqibelo elesinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Ishmael Jeke ngemva kokutshengisela ngokutshaya impembe njalo bavalelwe esitokisini seRuwa. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi umnumzana Chamisa kasakhululwanga esitokisini njengomunye wakhe ngesonto bamdinga bamswela waze watholakala izolo. Umafa uthi uhlatshwe ngejekiseni engaziwayo ukuthi ngeyani. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba ukuze sizwe eyabo ingcazelo ngalolu daba. Umnumzana Mafa uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Mahlabe Zulu, siyadana njengoba sisazi ukuthi uhulumende lekhona ibindana lathi nsuku zonke. Silojaha okuthiwa nguDavidson Chamisa edebotshiwe lo Ishmael Jeke eMashonaland East bavalelwa eRuwa Police Station. Kodwa ngokuhamba kwezikhathi uShmael Jeke wakhululwa, uDavidson Chamisa bamtshontsha esithi adoption. Uvuzuzakele eselahlelwe eNorton echaywe babuhlungu. Somanga mbele lokunakanela ukuthi edese ebotshiwe emapholiseni eRuwa. Uma umuntu ebotshiwe emapholiseni eRuwa hayi uyabisazakala, kodwa uma sephongunyamalala nje hayi kubuhlungu. Udojwe echayiwe eNorton kulokucabangela ukuthi uhlatshwe ijekiseni. La ijekiseni leyo ayazakali ukuthi ngeyani, njengoba singakezwa emadokoteleni ukuthi kambi ijekiseni leyo ngeyani. Singake sakhuluma ngayo kangaka, siza kuthi ke sine, kodwa kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu ababili ababotshwayo abe-youth ye-Mashonaland East, uDavidson Chamisa nguChairman, provincial executive yakhe, bambonile esemapholiseni belomfo wabo omunye we-executive futhi uShmail Jeke. Utheko khonapho asaba omunye wasephuma bamkhulula, yena wahle wacatsha.
Liza lukhweza lolu udaba emapholiseni. Njalo sabona kudaba olwedluleyo abesifazana abathathu abathi babethunjiwe, uhulumende esithi mhlawumbe asoqiniso. Okwakathesi lobufakazi bani?
Kusobala ukuthi abantu labade bebotshiwe semapholiseni bababonile abasebenza labo lamapholisa eRuwa bababophile kulamadokhethi abavulileyo. Njengoba bona bengamacili bangakwala njengoba vele bebibusa ngobucili. Into ekhona yikuthi sokusazakala mhlophe ukuthi wena ungayamangala ukuthi utshaywe lipholisa wena ngobotshwayo. Honorable Mangombe labanye bakhe badlengulwa bahluluzwa, kodwa kathesi sebeyizigcili. Thina asoze sifiyele emuva, siyakwazi impi buhlungu. Siyakwazi ababusayo balocuku, kodwa njengebandla lisemthethweni sibuyele ebantwini. Abahlala besitshela senzeni, sebasitshela kuhle ukuthi siqhubeke siye phambili, silokhe sikhankasa. Into ekhona okhathesi uChamisa kunje usesedijimele esibhedlela, asikabi lama-results. Yikho sikhuluma singakabi zakuzwa ama-results avela kudokotela. Umuntu otshayiweyo, ohlukumezeyo, ode efuna ukubulawa, into yokuqala lingamdobha likuhamba layo esibhedlela. Khanapha ngikhuluma kunje usesibhedlela, asikezwa impumela yama-results. Sihlutshwa ngalokho ukuthi kuthi uhlatshwe ijekiseni. Sizakhuluma ngakho sesizwile ingcithi zesibhedlela amadokotela ukuthi uhlatshiwe uhlatshwe ede kuyini.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje omunye wenkokheli yabatsha kubandla leMDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe ubotshiwe izolo ntambama esetheswa icala lokutshengisela ngesonto elokitshini leWarren Park. Ziyakhala izizalwane zeZimbabwe ngokuqonga kwentengo yokudla ezitolo nomumo ozomnotho nje jikelele. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu njalo ongusomabhizimusi ephatheke kwezombusazwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umumo kawumanga kuhle kulizwe lethu leZimbabwe, umumo onzima ezitolo. Akusathengeki ukudla sokudula kakhulu. Ikanti-ke abantu babelokuthuselwa khonokho kokuthi i-ecocashi kayisasebenzi, abantu ba-confused, kabasakwazi okokwenza, kodwa ngezitolo hatshi akusathengeki ngoba nxa isinkwa sikubo-$78 kusiya kubo-$80 something. Bangaki abantu abangenelisi ukuthi basithenge leso sinkwa, yikho umumo kawumhlanga. Izinto ziyadura, abantu bathwele nzima basenelisi ukuthenga.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi abantu bona bakhanya besithini, sebephelelwe yini okokuthi akusele kokucabanga kumbe bakhangelela ukuthi abezombusazwe bazaguqula izinto?
Abantu ithemba lalo labo likhona kumongameli we-MDC Alliance uNelson Chamisa, nguye abakhangelele ukuthi uzabakhipha kulolo dubo ngoba umnankagwa sokukhanya sobala ukubana-ke uyehluleka-ke uwesi okudlula-ke uMgabe. Abantu beZimbabwe sebebonile ukuthi akulanto enhle kumbe engcono engavela kumnankagwa, izinto ziba nzima kusiya phambili, yikho-ke abasalathemba laye. Sebekhangeleleke ukuthi nxa kungangena kamnankagwa, kungangena uChamisa, kungaba lotshintsho. Lokho-ke ithemba lelo balithatha kulokho sokwenzakele kwele Malawi ukuthi opposition party, Malawi Congress Party, yiyo esingenileke le alliance yayo. Yikho sebekhangeleleke ukuthi alliance ekhona eZimbabwe ekhokhelwa uNelson Chamisa efuna yiyo engabakhipha kulolu dubo olukhona. Wayi mnankagwa sekhanyile sibili kamhlophe ukuthi-ke ukuthuthukisa ilizwe kuyamehlula. Uwesi kakhulu uMgabe watshiya izinto zingcono, watshiya isinkwa singaphezulu kwedola, watshiya ifuweli la iyidola. Manje lamhlanje-ke ifuweli sidula kakhulu sikubo-$75. Yikho-ke abantu abasalathemba-ke laye-ke mnankagwa. Uwesi kakhulu okudlula uMgabe, ithemba labo-ke likuNelson Chamisa nxa kubonakala ukuthi iZANU-PF isebenzisana labanye iyazama indlela zonke ukuthi imvalele phandle. Kodwa okungcono-ke ukuthi-ke nxa esengenile uChamisa yikho kungaba lotshintsho khona. Yikho abantwana beZimbabwe bakhalela-ke i-transitional authority yokuthi kulungisiswe-ke udubo lolo olukhona eZimbabwe, ngoba kukhanya ukuthi ibandla leli lizithi lisembusweni, ibandla likamnankagwa, akula okungcono kumbe okuhle lingakwenzela abantwana beZimbabwe. Libandla leselehlulekile, ibandla leZANU-PF.
Umnumzana Edwin Dlovu isakhamuzi sakobulawayo njalo engusomabhizimusi ophatheke kwezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende ulobufakazi bokuthi kulabohulumende bakwamanye amazwe abaphatheke kumizamo yokukhwezela ingxabangxoza kwezomnotho welizwe ngenjongo yokugenqula uhulumende. Iphephandaba leChronicle lithi izakhamizi zedolobho lakobulawayo sezihambise umanisipala emthethwandaba ukuze abanjwe ngamandla ukuthi aveze impumela yomhloliso owenziwa amanzi aleli dolobho asebulele abantu abalitshumi lambili 12. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association lomunye oguliswe ngamanzi la umnumzana Crispin Ngulube bahambise umanisipala wakobulawayo emthethwandaba besithi bafuna ahambise impumela yamanzi kunkampani ezimeleyo eseHarare. sonke kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumela ngeWhatsApp.
Yiza ngibasazi babasikhuthe sofeli masiyaphila singapha intaba zindula ngithanda ukubiza igama lami ngokuthi ngikhuthe bakithi izihlobo zethu sithi bakithi umnanga gwa bakithi lezana uphefu ngaba sixole lapha sithi sesikhathele izinto zikhulu ukusa kwamalanga bakithi kahle sayenelisa ukuphila isimo sinzima simangalisala ile lockdown engasapheliyo kwelo kuthi abantu bahlala ezindlini singalakudla singalani. Kwamanye amazwe kathi abantu bayaphiwa ukudla bakithi sesithwele nzima okunye okumangalisayo ukuthi kathi ubaba yenalo labanye bakhe kamantu abangalazelo kathi bathi abantu baphila njani yini kathi ngathi inkomo lazo uyazivulela ziye kudla utshani okuyapho ngokuthi walockdown abantu ezindlini nokudla nowathi kathi yena umayimnangagwa lowu kasomfazini ukuthi ulesihawu ukuthi angatshela indoda yakhe ukuthi bakithi kakhulula abantu ke siphumule bakithi ngalaba abantu kathi nkulunkulu ngaphi lo mama ukhuphelaye khonapho kathi vele umama ukhuphe ungenwe yini lo monzora akangenza into esabe kakangaka shuwa bakithi sithi ubaba uchamisa noma kungaze kube buhlungu noma kungaze kube njani simelaye mina kangisekele abantu bakithi abaningi abesindebeleni abathi lizwe kaliqunywe phakathi yomthwakazi mina ngikhuluma ngomthwakazi mina ngikhuluma ngeZimbabwe yonke lokho kukamthwakazi lokho wabomqondisi moyo ngokwabo lokho mina ngithi phambili lo chamisa uchamisa kakhulu le ilizwe siphumule eZimbabwe sacha umqondisi moyo lawe akuhlale phansi ukuthi siphumule ngesidi yabo teacher ukuthi siphumuze nawe ungabe sibangela umsindo
bantu besidinga libingelela ngicela mbono wami bohambise bantwini ngendlela ehambisa ngayo abanye abantu ngisithi mina angisuse nemotshifa isikhathi mina ngu-Alexander Khanye ngokwakha ngiseslobela kodwa ngisebenzele enkayi esikhathi eside kususela ngo-99 kwaze kwafika u-280 asiwapho ngasilobela asiwapho ngasebenzisele impi yangapha e-South Africa ngikhuluma nje mina ngisikhathi esingisapota esapota i-MDC allowance emeke ngichamisa uchamisa abantu beZimbabwe indoda emadodeni elombono engasintsheli ilizwe sikhiphe izano hhatshi ukulandela kuthiwa kuleshona kulani singeke sawina loba nini ngicela abantu bakithi libambelele imncediso umfana okhulele ku-MDC esusela e-youth engu-chairman we-national wabuya waba ngu-MP fake samkhweza owaba kupresidenti imtshayeleni izandla ngosindi sakhe lomfana njalo sithi abantu ababambeleli abangathedeli emva size sithathe umboso kuzana u-PF makhuphe hhathi engadlali ngabantu sicela sihloniphe.
Njani basakazi, i-ecocase sibili yinto engafunekile, alibana ivalwa okokugcina, isivalwe, ngoba isidabule 5 times, ukuthi sidabula kwabo bethenga, betshintsha, injalo i-ecocase kasiyifuni kayivalwe, ithi incindezelo kubi.
Sanibonani Studio 7, yimundlovu ngilapha eJohannesburg. Bengisacela ukuphawula nge-MDC Alliance, i-MDC ekhokhelwa ngu-Nelson Chamisa ukuthi yazi mina kwelami side hayi bengingaboni ukuthi khona uMakhuphe urongo njengoChamisa. UChamisa urongo kakhulu kunomakhuphe the way ngibona ngakhona because uChamisa yena udila ngokuthi khona sihlupheke sibe nama-sanctions abantu bafe ngendlala right uzovotelwa ngubani sesiphelile ama-sanctions ona lana asekhaya athi wona yena kufanele ukuthi ahlale khona khona sizoba right sizomvote uzovotelwa ngubani kungasela muntu so uChamisa akazame ukuthi khona kungavi lama-sanctions maye lokho iqhubeka ngesilogani sokuthi kube lama-sanctions mina this time emavotini angiboni siyaphuma lalutho ngoba akakajikise ekuthini khona kungabi lesen slogan sokuthi kube lama-sanctions ekhaya because uthi kube lama-sanctions ebazalini bakhe abamzalayo ngoba uChamisa vele uyabonisa ukuthi usasemncane kubazali bakho uthi bafe babulawa yindlala kube lama-sanctions ebazalini bakho uzosala ubusa bani hayi lungisa Chamisa kompa lungisa ngoba ma ungalungisanga kompana amboni nakusemavotini ukuthi ukukhona ozokuthola uMakhuphe phela ungcono kulo Chamisa.
Alo ekhaya elihle elabantu heyi asokhaza kulamalanga ngapha kithi kumbesile namhlanje umlilo emafonini thiye sithatha ngamasola ezithile kanzima ngivusa abantu ngibulisa abantu umganga wonke ngendawo ngendawo mathi south mathi north ngibonga abasekeli labalandeli bengazi ukuthi abantu bawulalela lo msakazo ngifonelwa ngabantu njalo bethi ukuthi naye balalela umsakazo bakithi siyalithanda thandi ngenhlelo ezeqodo ngoba ziphuma emuntwini hayi laba abade ngamanga ngoba bengazi ukuthi indawo ngendawo yabe imelwe ngumuntu okhulumela indawo yakhe la mandla sikhuluma nje sikhangelele lendlala ekhona umkhuhlane okhona izibalo zikhula kodwa siqinisana ukuthi kasihlaleni siphephile bantu amamaski efakwe isanitizer abanye bazobe-experience ukuthi bengatshisa ithubela behlobise kube njani le-east amanzi nalana engane aphuma empompini enjani njani aba alcoholic sokuthi akwanisa ukusanitize izandla bakithi asilandeleni ezempilo izinqumo sihlabelane kathana kathana bantu siphepheni bakithi ngiyalithanda thandi angilibali omalume bami malume mzukulu ngiyazi ukuthi uyalithanda uhlelo khona ledawo emalaba ngiyakwazi balithanda uhlelo baba wami ungwenye eguhole elithanda uhlelo khonapha ekenmo balulalela amajaha amancane afisela ukungena esibangani one bakhona abafowethu bakungwenya khonaphana ngiyaluthanda uhlelo ngiyalivulisa ekuseni kanje philani ngenkosi bakithi idlala unkulunkulu ngazanisa izulu yakhe kine sikulimeni bakithi sehlukani nalokhu bona ngenkomo layo uzazama ithaa ugatshompu mhlanyele kuphela yeza sithaba zalwane bami ngiyalithanda thandi liphile imomoveni ungwenya la ecaluni
ngabe lithole njani basakazi bethu be-studio 7 siyabonga ngomsebenzi wenu omuhle obukekayo siyawuncoma umsebenzi wenu omkhulu njalo uqotho ufuna izindaba esiphathelane leli zwethu leZimbabwe
lapha msakazi ngifuna ukukhuluma phecelezi ngendaba yabodokotela laba abakhalela imisebenzi siyabasekela singemuva kwabo yebo kubuhlungu kithi singumphakathi kodwa eqinisweni uma singabantu sisebenzile udanki imuli yakho ekugcineni ingatholi lutho abantwana bangakanelisuka esikolweni kambe ngabe kulilizwe linjani nalelo ngabe kusebenze ngaleyo ndlela angicabangi kunjalo ngakho uhulumende wethu kumele ubone mhlophe ukuthi khona le into le isibhidlizile umnotho welizwe kanye lekusasa labantwa bethu kubuhlungu kakhulu ngoba mina ngikhuluma ngilapha ekezi esigabeni seSt Joseph ambane sakhalalela imisebenzi bakhayela ama-emergencies labantu abathatha amaphilisi kuphela manje ukuya ngolunye udaba lolungaphathelanga lalokho abakukhanyeli nje but asibasonde uhulumende kazwisisa izikhalo zabantu uhulumende kabusi bantu kodwa uhulumende ukhanyela izikhalazo zabantu ungazibona usunguhulumende usubusa abantu developer ilizwe hayi ukubusa abantu so i-development elizweni lakithi asiyibona sibakhona sibona ilizwe lokhu lithabalala nje liguqa ngamadolo kathesi selihuba ngesisu njengenyoka okusalayo nje ithola lithu lithi zwi asikwazi ukuthi uhulumende ke ucabangelani singabantwana belizwe yezimbabwe ikusasa yethu thina batha ithabalele hayi okhulumayo ngolobhengulayo nabomasakazi
nawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu ngelisithumela wona nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane amanye amadolobho ele Melika aseqalisile njalo ukuvala kulandela ukuqansa kwenani labatholakala belegcikwane le-coronavirus phakathi kwezigaba kumbe ama-states adlula amachumi amahlanu lambili 52 mane nje kuphela alenani labantu abathola igcikwane le-coronavirus elehlayo singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi ke sikhangele ebesilazo kulo wesilisa odabuka kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 osekukhuphule inani lababulewe ngumkhuhlane lo edolobheni lakobulawayo sibe lengxoxo lomgcini ingcebo webandla le-MDCT umnumzana Chief Ndlovu ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka ethunjwa ngabacatshangelwa ukuthi ngama-CIO silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivaleliswayo ngu-Chris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com